Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 21 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu asazi ukuthi sophephela phi nxa kunjalo. Kutsho ukuthi njengoba umgango vele usungenile, kutsho ukuthi leli gciwane lizothanyela.
Ingcweti kwezempilakahle zithi uZulu kumele eqhubeke ezivikela ku-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya lisehla njalo abanye sebehlatshiwe ijekiseni yalomkhuhlane.
Kukhona okunye sekubonakele ukuthi hayi kodwa lana sasikhulumile sathi lapha kade sasinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguye appoint ama-judges. Uyikuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto amandla phela ayani wa umongameli. Umongameli anti wakhethwa ngabantu. Abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi, abaqhubele umsebenzi.
Lucuno le abanengi udaba lokupasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuze siphe umongameli Mnangagwa amandla amanengi. Constitutional Amendment Number 2 ePhalamende izolo. Bahlaba umkhosi ababanjwe ngamandla ukuphindela ekhaya abaphephele kweleBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani lasebethethwe ilomkhuhlane laya kwabedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1554. Kufunyanwe njalo abalitshumi lasithupha belomkhuhlane lo. Ingcweti kwezempilakahle zithi uZulu kumele aqhubeke ezifikela lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya selisehla. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,229 ijekiseni ye-COVID-19. Asebebanjelwe umkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,875. Abagule basila bazinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amathathu lanhlanu 35,058. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yalomkhuhlane kulelo lizwe lanxa kulempiko ethi iCoronavirus izahlasela ngamandla okwehlandla lesithathu ebusika. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngeviki ephelileyo. Kulandela imbiko evele kwelemelika yokuthi kucatshangelwa ukuthi ukunquma kwegazi kwaba yisithupha abebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson kubangelwe ileli jekiseni. Njengoba-ke kwele South Africa kuyilo lodwa ijekiseni leJohnson and Johnson elikhona okwakhathesi, ukumiswa kwalolu hlelo kutsho ukuthi lumempo uhlelo lokuvikela uZulu kucoronavirus kusetshenziswa amajekiseni la. Lokhu yikho sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuhlatshwa amajekiseni la kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphiwe Moyo uthi balokhu saba kakhulu nxa becabanga ingozi engenzeka nxa legciwane lingaqhubuka ngamandla.
Kuyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu i-vaccine yokuvikela igciwane kusho ukuthi asazi ukuthi sophephela phi nxa kunjalo kusho ukuthi njengoba umqando vele usungenile kusho ukuthi leli gcikwane lizothangela ukwedlula lokho esikubonileyo
ngesikhathi kumiswa lolhlelo bekuhlatshwa abantu abaphansi kwezinkulungwane ezingamakhulu amathathu below 300,000 kuphela ngokutsho kwengcitshi kufanele kuhlatshwe abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million kwele South Africa ukuze kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumiswe kumbe loba kukhona kungabi lomthelela omubi kakhulu. OweZimbabwe wazwa kakhulu ngokukhankasela ukuthuthukiswa kwamakhono abaculi njalo ngomunye oncintisa ukuthola isicoco se-amaciko Best Music Promoter umnumzane Mcasisele Gwaza uthi kumiswa kwalolu hlelo kutsho khona ukuthi impilo zabo zisengozini.
So kuyasethusa kakhulu thini kakhulu kunengezalwane zaseZimbabwe ebese sithembile ukuthi ukujova lokhu kuzoba lula uma ngabe sisezweni laseSouth Africa njalo isifaka ovalweni. Kodwa siyathemba-ke uhulumeni waseSouth Africa uzosheshe abulungise lokho.
Ingcitshi zezempilakahle zisanda kuxwayisa eSouth Africa ukuthi kungenzeka i-coronavirus ibangele umonakalo omkhulu kakhulu nxa ingathi siphenduka ngamandla okwesithathu ebusika ifice iningi labantu lingakavikelwa ngala amajekiseni. Kodwa-ke isikhulume sebandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi akusizi ukuthi uhulumende ajahe ukusungula lolu hlelo kwangatholakali impumela yokuthi lamajekiseni ayingozi kumbe hatshi.
Ngibona kulilisu eliqondileyo ukuba umuthi lo owelapha iCovid umiswe kancane kuze kufike isikhathi lapho sebethe bahlolisisa khona amadokotela bakuboneke kuqondile ukuba abantu bengahlatshwa.
Yiningi lithi South Africa kufanele izinuka amakhwapha ngokuhamba ngesiqubu sonwabo kwalolu hlelo ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili asebehlatshiwe emazweni afana leZimbabwe. Kodwa kuhulumende uthi luzaqala ungakapholi amaseko lolu hlelo kodwa kuqakathekile ukuthi luqale sekusaziwa ukuthi leli Jackson alifaki impilo kaZulu engozini. Uthi njalo usephakathi kokuthenga amaJackson olunye uhlobo ukuze lawo aqale ukusebenza. I-South Africa yiyo ehlaselwe ligciwane le-coronavirus ukwedlula amazwe onke e-Africa. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 billion asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Kanti sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 53,000 asebefile. Melisulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Udaba lokupasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe okwesivili iConstitutional Amendment Bill number 2 edalele parliamente izolo soluthunule abantu abanengi abathi linguquko ipha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Abanengi basola njalo amalunga ebandla leMDCT ngokuvota ebambane leZANU-PF esamukela linguquko yona epha uMnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba kungela kuvivinywa nguZulu obekusenziwa. Imupha njalo amandla okwengeza isikhathi sabahluleli abayabe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malava yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa okuyiyo iminyaka abahluleli abamele bachiye ngayo umsebenzi mhlaka 15 ngenyanga ezayo. Lanxa amalunga eMDCT amanengi efotele ZANU-PF amane awo agoqela unkosazana Thokozani Khuphe alile ukuyamukela linguquko avota ebambisane lawo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. abavotele ibhili le bangu-191 kuthi abale ukuyamukela babe ngu-22. Siqonde ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ongomunye wabaloba isisekelo sombuso yena othi kuyadanisa kakhulu okwenzakeleyo.
Mina ngingomunye wabantu abaphatheka ekulotshweni kwesisekelo sonalesi esisebenza eZimbabwe. Ngabhoda ilizwe lonke ngaqalisa ngisebenza nisemidiyensi saze saya eHarare siyahlanganisa ukuphuma ebantwini. Abantu iZimbabwe yonke sesihlanganisa abakukhulumayo bathi bona kabafuni umongameli welizwe olamandla amakhulu kakhulu. Bafuna kube lama-institutions, ama-organization alamandla umuntu oyedwa. Yikho ke bathi bona abafuni ojaji bakhethwe ngumongameli, bafuna ojaji ke akhethwe nguZulu kusenziwa ama interviews. Batho njalo leminyaka kajaji ukuthi kungafika isikhathi esithile ujaji kumele ke achiye umsebenzi kahambe ehlala phansi aphumule kungena abanye. Izinto eziningi ezakhulunywayo lento yerunning mate ukuthi umongameli akumelanga azikhethele umsekelo wakhe, kumele kube ngabantu abakhethayo ngoba abanguyo khethayo ke uza abuse ke ama powers akhe ke bese khetha oyesimeni bese kulimaza ke idemocracy bese kulimaza ke ukubuswa kwelizwe. Yikho ke kwakhulunywa ngabantu, yikho ke kudanisile ke sesibona ke abanye abayingxenye sasilabo ke siloba isisekelo selizwe ke sebeyiba sebevota leZANU-PF futhi ke kuriveswe intando kaZulu, kuriveswe kubiselwe emuva ke okwakhethwa ngabantu kakhulu. Douglas Monzoro wayengukho chairperson weCOPAC kuyadanisa kakhulu ke ayenzileyo.
AbeZANU-PF bathi akulalutho olubi ngokuthi umongameli abe lamandla amaningi ngoba umela abantu njalo lawo mandla uwaphiwa ngabantu abamkhethayo.
Umongameli welizwe kumbe inkokheli loba kungaphi kakumelanga ibe lamandla adlula amandla abantu. Amandla kumele abe sebantwini, amandla kumele abe kuzingatsha ezincedisa uhulumende ukuthi ephambili. Kufunakala kufisakala ukuthi uhulumende ke abe nguhulumende ke wabantu, kube le judiciary kwabezomthetho labo bakhululeke bame bebodwa, bese kusithi ke iparlamente layo ime iyodwa. Manje sokusenzakala ke nxa umongameli esenguye sozakhetha ke oyinye iarmu yegovernment ke yejudiciary ke amngezelelele ama-terms akhe kutho ukuthi ke sizaqhubeka sibona kurigwa ke kokhetho.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomunye wabaloba isisekelo sombuso welizwe ngo-2013 njalo ulilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga le-MDC umnumzana Khaliphani Phukeni othi uMakhuphe udaniswe ngabanye bebandla lakhe abavote besamukela inguquko le, yona athi ikhuthaza umbuso omubi.
Hayi kubuhlungu okwenzakeleyo ngoba uzokhumbula ukuthi i-constitution le ukuthi ize ibe khona i-MDC isebenze kabuhlungu kanjani. Iza nje le constitution sokufe abantu kulokho abakubiza bathi runoff ka-2008. Kwaba nzima even ubaba uMonzora ehlukunyezwa ngesikhathi elide COPAC lapha constitutional making process. Ubona kwezindawo izana ifuna ukumtshaya imbulala, kwaqhubeka yaze yaphuma le constitution. Angazi ke abalalele emakhaya labo bakubonile okwenzakeleyo, i-constitution ebiyinhle kangaka umhlaba wonke ukhuluma ngayo. Kubuhlungu khona njengoba besenge ngasho phambilini ukuthi uMamkhuphe umangele kakhulu ngoba ubecabanga ukuthi kulesivumelwane sokuthi njengebandla sizovota no, kodwa sikuzobonakala, kuzobonakala amandla kini njengabantu ukuthi lifila kanjani njengabalandeli lama-voters ukuthi lokho sokwenzakele kwenzakale ngoba liyakufisa ukuthi kwenzakale noma abantu benze into ebelingafisa ukuthi yenzakale.
Ibhili leli njengoba selisiza khona ngapho kini kudalele Senate, liza liphatha njani njengamalunga e-MDCT? Sizabona lidabuka phakathi yini njengalokho okwenzakale kulo House eParliament?
Ye, ngempela liyeza leli bill uSenate. Ngiyathemba ke bengimlalela ubaba uMonzori Zolo ekhuluma kweyinye iplatform ethi yena asizange salivotela leli bill. Ngimzwetsho kanjalo wasethi into kade siyisupporta thina i-extension yekhotha yabomama labo ntanga lapho. Kodwa into ayikhumbuleyo ukuthi hayi asizange salisupporta leli bill. So angazi ke ngisazozwa namhlanje kusinethu ukuthi thina njengecaucus simi kuphi. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngimzwe kahle izolo esithi hayi asilisupporti leli bill.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDC njalo uhamba lo makhuphe. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule othi akulalutho olubi ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lesi.
Okukhona ukuthi simele sinanzelele ukuthi esikhuluma ngakho kade silapha yindaba eqhakathekileyo kakhulu enika amandla umongameli ukuthi enze lo msebenzi esikhuluma ngawo ukuthi appoint ama judges. Kwenzakala isikwezimbabwe kuphela. Siyakhangela lathi sinje izisekelo zombuso lezi esizibhalileyo besizikopa kwabanye lathi sifunde okunye. I remember ngumunye wakhona mina wabhala isisekelo sombuso lesi kwi-members of the select committee. Sasihamba siyabona izisekelo zombuso amanye amazwe, sahamba kobo Kenya, sahamba kobo South Africa, safunda okuningi, safunda kwamanye amazwe wasivakatshela ababezibhalele labo isisekelo sombuso esasibhalwe ngabantu. Ngokunjalo kukhona okunye sokubonakela ukuthi hayi kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha khathesi asinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguyo appoint ama judges. Kuyikuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto amandla phela ayanikwa umongameli, umongameli anti wakhethwa ngabantu, abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi abaqhubele umsebenzi.
Bayakhala njalo abanye bathi udaba lombuso wezabelo i-devolution akuse i-devolution leyana eyavotelwa ngabantu ngoba seliguqulela iguqula.
Akutshintshanga lutho kulokhu kuqhubekela phambili kunjalo, kodwa kutshintshe nje ukuthi ngubani oza kwenza lokhu okwakumele kwenziwe ngubani kuphela. Ukuthi kadesi kwakumele kube lo chairperson we-provincial council lani kadesi sokulo minister we-devolution oyabe appointwe ngupresident ukuthi aqhubele lezo nhlelo. Yiwo khona kuphela i-devolution isalilokhu i-devolution. Size endabeni yamajaji, amajaji ngithe ngiyakhangela nkomo ezisekelo zombuso wamanye amazwe engabala amalutshwane nje ukuthi ama-presidents yiwo appoint ama judges. Akula nto emangalisayo ngakhonoko ngoba upresident as an executive president uyabe vele appoint ama judges. Ama judges kuhulumende le three arms, ama three arms of government, i judiciary, le legislature, le executive. Upresident vele overall upresident umele besandla kiyo wonke ekutheni baqhuba njani umsebenzi bayenziwa njani. Ngawo upresident uyabona abanye abantu abafaneleyo ukuthi kodwa lona umuntu ngibona ngani singamelevator njengokuappointa nje ama ministers kunjalo. Akulanto emangalisayo ngakhonoko.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Kulayisto kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe ebezisebenza kwamanye amazwe ezedlula 200,000 eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Ikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Iziphathamandla zakwamanye amazwe zitshayela ihlombe elemelika ngokuthola umnumzana Derek Chauvin, ipolisa elabulala uNsundu umnumzana George Floyd, lilecala lokubulala njalo umongameli Joe Biden uthi lesi yisinqumo esingajwayelekanga ubudaba olufana lalolu. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris laye uncome isinqumo sedale lejuri yeMinneapolis ngesikhathi kulindelwe ukuthi umnumzana Chauvin agwetshwe. Bekuphithizela amapholisa kwele Russia lapho abantu abakade bebuthene khona, lapho umongameli Vladimir Putin esethula umbiko wakhe oqakathekileyo besekela umnumzana Alexei Navalny owachothoza uhulumende walelo lize njalo owabotshwayo. Amagqwetha akhe athi abanye abasekeli bakhe ababili babotshiwe ekuseni.
Ele Botswana lithi liyayilandela yonke imithetho lapho libamba ngamandla ukubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe ebezingabhalisanga ukuthi zifuna ukuphindela ekhaya. Lokhu kuza ngemva kokuba ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli olwe-UN High Commission for Refugees lusole inyathelo elithethwe yileli lizwe elokuphindisela ekhaya iziphepheli ebezihlala enkambeni yeDukwi. Kubika umqondisi Dube.
Isiphepheli esiphose zifike amachuma esithupha i-57 zibuyiselwe eZimbabwe phansi kohlelo lwe-deportation evikini edlulwe ngemva kokuba ziyale ukubhalisa ukuthi ziphindele ekhaya. Ikhomishini yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngesiphephele United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, iveze ukukhathazeka okukhulu phezu kokubuyiselwa emuva kwezinye iziphepheli zeZimbabwe. Kodwa uhulumende weBotswana uthi ngokungabhalisi ukuthi zibuyele ekhaya iziphepheli kade sizihlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ngakho ikhozi kuphawulwe zayachiwa emngcelweni weZimbabwe ngolwesine. Isikhulumi senhlanganiso ye-UNHCR unkosazana Kate Pond uthi uyadanisa indlela udaba lolu oluphethe ngayo.
UNHCR remains concerned that Zimbabweans who've been in Botswana for over a decade.
I-UNHCR iyakhathazeka ngokuthi abeZimbabwe babuyiselwe ngendlela engayisiyo yokuphindela kuyisifiso sabo. Noma beyiziphepheli balamalungelo, ngabe bavunyelwe ukuhlala bephiwe amaphepha awe-permanent residence
and may be able to remain in the country as permanent residents.
AbeZimbabwe labakade sebehlale eBotswana kweminyaka edlula ichumi lokhu bafika ngomnyaka 2008 bebalekela udlakelayo lwabakhona ngesikhathi sokukhetho lokudinga umongameli. Noma nje i-UNHCR isole inyathela elithethwe eBotswana ukubuyisela emuva isiphepheli lezi, ithi lelo lizwe lilandele yonke imithetho. Isikhulumi sogatsha olubona ezomvikela kweleBotswana unkosazana Bonolo Tabalaka uthi wakhulunyisana le nhlanganiso ye-UNHCR kanye lorhulumende weZimbabwe phezu kwenyathela elithethwe ngesiphepheli. Embikweni oyethulela ugatsha loli uTabalaka uthi bayahlonipha imisebenzi ye-UNHCR njalo bayenza konke belandela isiqondiso phezu kwesiphatho okumele siphiwe iziphepheli. Uthi i-UNHCR eleBotswana kanye leZimbabwe bavumelana ukuthi isimo ekhaya sesilungele ukuthi iziphepheli zingaphindela. Ihofisi yomeli weZimbabwe kuleBotswana itshele Studio 7 ukuthi konke kwenziwe ngendlela kungela solo ngokubuyisela kwesiphepheli ekade ziyale ukubhalisa ukubuyela ekhaya. Iziphepheli ezibuyele emuva zikhale ngokuthi zabuthwa ezindlini ebusuku, zabanjwa amandla okugada amabhasi, zafika zachiywa emngceleni kungela lunye usizo ezaluthola. Omunye weZimbabwe eHebron umzana kaZimolo Ncube uthi noma nje iziphepheli kade seziphathwa nje abantu abangena kweleBotswana ngekho emthethweni, ngabe baphiwe imfanelo enjengemali. Uthi lokhu bekuzabaphathisa ukuthi basungule impilo entsha kweleZimbabwe.
Obuhlungu ukuthi uma behanjiswa njengabantu abangama illegal immigrants abatholi imali ukudla kanye lenye assistance evele UNHCR, bahamba bengaphathanga lutho. Ngakho kuba nzima ukuthi baqale impilo eZimbabwe, ngabe babazela nje bebanikeze noma imali ngoba abantu laba balesikhathi eside basuka kweleZimbabwe.
Inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ediswanelo ithi bekufanele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende lesiphepheli. Ediswanelo ithi ichilo ngaphambilini ukuthi ayivumelani lokubanjwa amandla okubuyiselwa kweziphepheli zeZimbabwe. Iningi zeziphepheli zabalekela eBotswana ngomnyaka 2008 ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli olwalulodlakela olumangalisayo. Kade bengavunyelwa ukusebenza isikhathi behlala enkambeni yeDukwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisa kweleBotswana.
Siloku sikudaba lweziphepheli kweleBotswana, umnumzana Winston Chivi owabaleka eZimbabwe ngemva kokuhlaselwa ngabasekeli bezanu PF wayahlala eDukwi okweminyaka eminengi, uthi ubanjwe ngamandla ukubuyela ekhaya eManicaland. Okwamanje uthi katholanga ncedo lokuthi akhe kutsha umuzi wakhe athi wadilizwa ngabasekeli bezanu PF. UChivi uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esechimani mani.
Angizange ibe yivoluntary lokhu. Anzani volunteer ukubuyela mina. Mina ngaphoswa. Ukuthi ngibuyele ekhaya, ngaphoswa mina. Ngoba ngavalelwe jele, uyazi wena kithi. Ngavalelwe jele mina 5 days esitokini. Ngazophuma sebebonile ukuthi ngangibhalisile. Because mina ngambhala ngicela uncedo kuma organization zamaningi ningi. Nabaningi ngizamusiza abantu bakithi ukuthi singavuselwe ekhaya ngoncindezelo. So bathe bangivalela mina. Bathe sebebonile ukuthi ngibhalisile. Usesimi commandant wangifonela mina sibuya lapha eduke isikole umntana. Sicela uxolo ngento enzakeleyo. Awusahambise Gerald, awusathathwanga singaprince. Njani njani. So sengifuna ukuzohamba ukuthi nge-interview engiyenze lawe liyana. Bathe bangifonela bathi awusahambe ekhaya. Because uyathanisa i-image yelizwele Botswana. Mina ngathi anyahamba vele angisamboni. Mali sitsho njalo angisamboni. Bancenga ukuthi ngingene ebhasini.
Singathi abaningi vele basuka bebanjwa ngamandla ukuthi babuyele ekhaya.
Sonke akula muntu owavuma ukuhamba ngoba ngikhuluma nawe kathesi abantu engikhuluma nawo ngobuningi sebeseBotswana futhi uze ngincede i-social welfare ufanele ukubuye lo ncwadi evela kusobhuku wakho manje amasobhuku lawo ngobuningi uyazi la ukuthi ngamazamfia vele abafuna ukusilalela nokuthi sithini sikhuluma ngani vele akunanto enjalo so sizazinceda
lizazinceda njani ibaba khona
ngixoxa ukuthi ngibuyele eBotswana vele because nginlo mntwana oseyunivesithi nginlo mntwana wokubala form 6 nginomntwana okuform 1 nginomntwana okuzi-grade 6 ngizalathini mina sangingase ngijwayele ukuhlala eBotswana ngingazama ukuthi ngenze imicimbicimbi yami ngasona i-passport ukuthi ngizabuyela eBotswana ma ngabona ukuthi kushayite eBotswana ngizahamba e-South Africa ngiyodinga impilo engcono khona manje bathi la ma-passport asesengise ngawo vele abantu bayahlukubezwa awusekuthola i-passport babethe thina imali abasinika zona uyahamba uyafula i-emergency passport $318 but ma ufika ngale bathi ama-passport lawo awuthathi ungenasizathu.
Umnumzana weStone TV ngomunye wabasanda kususwa eDurban refugee camp kwele Botswana. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngama-runs alitshumi lanye iPakistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalelwe eHarare namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe bazigwaze ngowabo umkhonto namhla ngoba isimo enkundleni besivuma ukuba banqobe. Akulangxaki lo ukwehluleka ukugama ibhola lihlale esandleni esikwenzeka ningi namhla khonapha sidlala leqembu elisezingeni eliphezulu. Lokhu kudale ukuthi begcine bethole ama-runs angamashumi amabili obungamelanga bawathole njalwalo uba bethole ama-runs alikhulu lamashumi amathathu bekuzaba lula ukuba silifikise lelo nani. Izo izinto okumele sizilungise nxa sifuna ukunqoba amaqembu ahamba phambili emdlalweni kakhilikithi. Njalo namuhla isimo senkundla besisihle kokuthi asilasizathu esokungaba kungani singanqobanga.
Iqembu lePakistan yilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amane lathoba munomunye 149 lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Kuthe iqembu leZimbabwe siliphendula lenelisa ukubuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amathathu lathoba munombili lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Omunye wabadlali abaqale ukutshaya ibhola uqembu leZimbabwe uThina Shekhamunu Kamwe uthi umdlalo ubalahlekele ngesikhathi belahlekelwa ngabadlali belandelana ngesikhaphekhaphe.
Kuyaganisa ukuba sihlwekele ukuchapha intambo udokuthosa indlela esike ngayo ibhola. Sithemba ukuthi lathi esichaya ibhola sizathi udlala ngendlela ezakwenza sinqobe. Kuqakathekile ukuba kube labadlali abambalwa abahambisanayo behlale bengaphumi ngoba okusiphazamisayo ukuphuma kwabadlali belandelana bengazange betshaye ibhola okwesikhathi eside.
Iqembu leZimbabwe lePakistan azadibana ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili lantathu kuyona le nyanga kamabasa emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020. Kusithi umdlalo wesithathu uhlelwe ukuba udlalwe ngesonto mhla zingamashumi amabili lanhlanu. Ekupheleni kwemidlalo ye-2020 amaqembu lawa azadibana njalo emidlalweni emibili yohlobo lwe-test. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.